sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 13 Mabasa 2022 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa sisikhangelane ke lama election la kuyayo abe South Africa. Wonke abazomba ngazwe. Ukhanya babona ngani ke into eqhakathekile kakhulu kuzizalo South Africa indaba ye migration, indaba yabantu bangaphandle kwamazwe. Wonke ama political parties sekhanya sekhuluma ngokuthi izizalwane ezingasezi ze South Africa kaziphume e South Africa. Sebekhuluma ke umbono ofana naye ngokuthi babona ukuthi abaningi abe South Africa bakhuluma into efana nayo, indaba yezizalwane zangaphandle indaba enkulu emehlweni yabantu beSouth Africa.
Abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezikumanyano owe-Crisis in Zimbabwe Coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyathi, isizalwane seZimbabwe ebesihlala kwele-South Africa. Ihlanganiso ibona ngolondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi abokuza elokishini le-Diepsloot ikakhulu abeZimbabwe bathi kungcono bathuthe besisabela ukubana okwenzeke kumnumzana Elvis Nyathi kungenzeka lawubo. Esigabeni lapho isiphatha iindaba zezizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Sisa Sibanda-Ncube ongomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakholwa esiKristu ecingweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezikumanyano owe-Crisis in Zimbabwe Coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyathi, isizalwane seZimbabwe ebesihlala kwele-South Africa, kanye lokukhuphuka kwezehlakalo zokuhlaselwa kwabokuza osekusenzakala kulelo lizwe. UMavis Gama we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Lokho kuvele emhlanganweni lentathele zindaba owenzelwe emahofisini awezim rights eHarare wokuhlaziya izehlakalo zokuhlukunyezwa lokubulawa kwezizalwane zakwamanyamazwe ikakhulu ezaseZimbabwe. Lokho kuza ngesikhathi abomkhankaso ozibiza ngokuthi Operation Dudula okhokhelwa nguNhlanhla Lux Dlamini ojonge ukuxotsha bonke abakwamanyamazwe abaseSouth Africa ikakhulu izizalwane zeZimbabwe bebeka umlando wokubathathela imisebenzi lokuthi yizo esezidala amacala amaningi agoqela ukubulala. Embikweni wakhe awethulele uZulu kunsukwana isanda kwedlula, uMongameli Cyril Ramaphosa wakule South Africa usole kakhulu lezi zehlakalo lanxa esolwa ngabaningi ukuthi kuphelela emlonyeni akathathi amanyathela ukuthi bajeziswe abadala lawo macala okuhlukumeza abokuza. Abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza uhulumende ukuba alungisise isimo somnotho kanye lombusazwe elizweni besithi ngoba yikho osekubangela ukuyaphephela kwamanyamazwe kwezizalwane zakuleli zibalekela isimo esiselizweni. Bakhuthaza njalo uhulumende wakwele South Africa ukuba alondoloze izizalwane zeZimbabwe kanye lezakwamanyamazwe njengalokho okumunyethwe usisekelo sombuso walelo lizwe kanye lezivumelwano abazisayinayo zenhlanganiso ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations le-African Union. Umqondisi wenhlanganiso ye-Divine Destiny of Zimbabwe elilunga lale nhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, uBishop Anselmo Magaya, obekulo mhlangano upha umbono wakhe.
We see a lot of people leaving this country. A lot of them do so hurriedly. Why? Because the government is badly run, and a lot of our people are scattered around the neighboring countries of Africa, Botswana, Namibia, Mozambique, United Kingdom, United States of America, Australia, and Canada. Zimbabweans escaping the political situation in Zimbabwe.
Sibona abaningi bephuma kuleli lizwe. Inengi lisenza kanjalo ngokwesiphangiphangi. Ngani ngoba uhulumende akalandaba labo. Iningi labantu basalela emazweni angomakhelwane eSouth Africa, Botswana, Namibia, Mozambique. Abanye base United Kingdom, United States of America, Australia le Canada bebalekela isimo somnotho eZimbabwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, yena uthi indlala yisona sizathu esikhulu esifuqa abantu bakuleli uyaphephela kwamanye amazwe bedinga uziphilisa.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Kungaba lula sibili kumangalisa. Imisebenzi kayitholakala eZimbabwe, ama-opportunities kayitholakala eZimbabwe. Ukuphathana kakuhle lakho ngokunye kwangkhona. Abantu bayabaleka phakathi kwelizwe labo. Lathi khona kule harassment ekhona. Nxa singakumisa konke lokhu, izinto ezingaqeda ukuthi abantu betholakale becrossa ama-border.
Indaba yabokuza elizweni laseSouth Africa, umoya uthi isisengezelelwa ngabezombusazwe asebehlabela ngoma yinye ukuthi mababuyele kibo labo abangasi bakulelo lizwe. Belandela obekade ukhulunywa yizizalwane sonke lesi sikhathi ngendlela yokukhankasa njengoba ukhetho lwakulelo lizwe selusondele.
Nxa sisikhangelane ke lama-election labuyayo abe-South Africa, wonke abazombangazwe kukhanya babona ngani ke into eqakathekile kakhulu kwizizalwane se-South Africa, indaba ye-migration, indaba yabantu bangaphandle kwamazwe. Wonke ama-political parties sekhanya sekhuluma ngokuthi izizalwane ezingasezo ze-South Africa kaziphume e-South Africa. Sebekhuluma ke umbono ofana naye ngokuthi babona ukuthi abaningi abe-South Africa bakhuluma into efana nayo. Indaba yezizalwane zangaphandle indaba enkulu emehlweni yabantu be-South Africa.
Abenhlanganiso lezi bathi badaniswa yikuthuliseka kukahulumende waseZimbabwe kuzehlakalo zokuhlukunyezwa kwezizalwane zakhe kwele-South Africa, besithi ngoba kungumlando wakhe ukulondoloza izizalwane zakhe ezikwamanye amazwe njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Lokho sikudaba lunye. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala e-Deep Sloot, ikakhulu ezeZimbabwe, zithi sezifuna ukusuka elokitshini leli ngokwesabela ukubana okwenzeke kumuyi u-Elvis Nyathi kungenzeka lakubo. UThuso Khumalo usipha lolu daba ise-Johannesburg kwele-South Africa.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ukubulawa ngokukhandwa ngamantshe lokutshiswa kwesizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi ngesinye sezehlakalo eziningi ezenziwa ngamaqembu aphehla inzondo yokucwasana ngobuzwe kwele-South Africa. Umqondisi walenhlanganiso kwele-South Africa, unkosazana Shenila Mohammed, utshele Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe ikhathazekile kakhulu ngokuvikeleka kwabakwamanye amazwe abahlala e-Deep Sloot.
The mobs that have been going door to door demanding documents.
Kufanele amapolisa abophe abantu abahamba bengena ezindlini bezingela izizalwane zakwamanye amazwe.
Perpetrating a crime, but also those who take the law into their own hands.
Amapolisa athunyathe ngakabulawa bese kubulewe izizalwane zakwele South Africa ezinhlanu okuyizimva ezakwele South Africa kuleli lokishi ezithi zibangelwe ngabantu bokuza loba bungekho ubufakazi balokho. Unkosazana Mohammed uthi zonke lezi zimva kugoqela lekanyathi bezingasoke zenzeke aluba amapholisa abesenza umsebenzi wawo lohulumende lalela isikhalazo zomphakathi ngobugebenga obenzakala elokishini le-Deep Sloot. Ezinye zezikhalazo zalabo asebefuna ukuthutha e-Deep Sloot babuyele kubo abakhulumele Amnesty International zikoqela ukuthi bayethuselwa lokuhlukunyezwa mihla yonke ngamaqembu aphehla ukucwasana ngobuzwe kanye amapholisa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo utshele Studio 7 ukuthi sebephila ngomusa wenkosi kwele-South Africa.
Lathi sihlala kwamanye amalokishi vele sihlale evalweni ngoba singazi sizahlaselwa nini. Ngoba eqinisweni abantu baseSouth Africa abasasifuni. Eyidaba lamaphepha kumbe olamaphepha. usangahlaselwa nje ukuthi lento zakho usebenza ngamandla akho uzithole into zakho ezinhle uthole ukuthi usohlaselwa khona lokho njengalokho esibone kusenzakala e-Deep Sloot lona umuntu ebulawa nje ebulawelwa into engazangayenza just because ukuthi ule mpahla enhle uyasebenza secajanyelwa ukuthiwa uyatshontsha
obona ngokuqoqwa kwenhlelo kwenye njalo enhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Foundation for Human Rights unkosikazi Sarah Motha uthi inhlanganiso yakhe isithole izicelo ezivela kwabakwamanye amazwe abadinga usizo lokusuka e-Detroit babuyele kubo.
We are calling on you know the international community, some of the UN agencies like
sikhuthaza inhlanganiso ezipha uncedo ukuthi zize zizonceda abakwamanye amazwe laba abafuna ukubuyela kubo
on board and support the call to get some of the migrants repatriated.
Ngosenjalo imizamo yokukhulumisana le ofisi yomelwe eZimbabwe kwele South Africa ngodaba lokuthi bakhona yini asebethintane lale ofisi bedinga usizo lokubuyela ekhaya ibingakaphumeleli. Umelwe eZimbabwe uambasada David Hamadziribi utshele Studio 7 ukuthi usandavela phandle kwelizwe ngakho usadinga isikhathi sokubuzisisa iziphathamandla ze ofisi yakhe ngalolu daba. Ngosenjalo inkonzo yesikhumbuzo sikanyati izaqhutshwa kusasa eHilbro Theatre elokishini leHilbro eJohannesburg kusukela ngo-3 o'clock kusiyatshaya u-6:30 ntambama. Baningi kakhulu abakwamanye amazwe abase-South Africa osekubangele ukuqhamuka kwempi yombango wemisebenzi phakathi kwabo lezizalwane zakwele South Africa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Kunjalo nje abasakhulayo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngomkhankaso we-Operation Dudula owezizalwane ze-South Africa ezihlasela abokuza zisithi babuyele kibo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe we-Studio 7 uxoxe lo osakhulayo uNtungamile Ncube owezimbabwe ohlala kwele South Africa. Yena ke othi u-Operation Dudula uphazamisa impilo zabavela kwamanye amazwe kungelani lokuthi bangene kwele South Africa okusemthethweni loba hatshi.
Sina lapha inkinga thina esihlangana nazo zinenge kakhulu masithi siyakhangela imikhankaso efana le ziyasi-affecta kakhulu izinto ezinje. So ukuthi kube kuthiwa ilizwe lethu beli-right besiyakwazi ukuthi siyaphindela emazweni ethu ngoba njengamanje so asikwazi ukuthi kona kumele senzeni ngoba kwenzakala into ezifana lezi le-government yalapha siyabona ukuthi akuna action engathi iyayithatha ngezinto ezenzakalayo.
Ukwethusela okwenziwa ngabe Operation Dudula kuphazamisa njani impilo zenu njengabasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe kodwa selihlala kwele South Africa?
Mina ngibona ngathi nje abantu abakhulu abasakhulayo so kuzoyenza influence engekho right especially mazikhangela ukuthi intsha yase-Africa yonke iyazi kukhangela ukuthi kwenzakala njani manje South Africa. So at the end uthola ukuthi ngemva kweminyaka indlela i-Afrika ezobe sesikhangelana ngayo nabanye sokuyithe sesingabantu abadala so besiloku sikhangelana lezi zinto zokuthi kona thina sake saphila kanje ezweni elithile labo ama-South African lawo uma efika ngakwamanye amazwe ukuthi means nako azokhangela ukuthi sokumele ukuthi betreat-e ngaleya ndlela kuyasenza ukuthi vele singabi i-United Levit i-Afrika njengamanje so into eyenzakalayo.
Kodwa lina abahlala kwele South Africa manje kuyaphazamisa na impilo zenu liyathola imisebenzi lenelisa ukuhlela kahle laba vela kwele South Africa na?
Thina besingaka-affecteki kakhulu abanye kuyasi-affecta nje lapho nalapho but endaweni zemisebenzi vele hayi i-youth eningi vele ayisebenzi kuya-affecta kakhulu abantu njengamanje abakhona ukuthi bengahambahamba nje be-travele nje noma umuntu efuna ukuya kwenye indawo useqala ukubalisa ukuthi khona eyi lapha mhlawumbe nangahlangana lento ezithile vele kuya sokwenza abantu behlale nje bengakwazi ukuthi kwenzakalani.
Abe Operation Dudula bona bathi bafisa ukuthi bonke abadabuka kwamanye amazwe abangene kwele South Africa okungekho emthethweni babuyele kibo ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi kuthiwa bathatha imisebenzi njalo bayingxenye yabantu abaphula umthetho wakwele South Africa. Ukubona njani lokho?
Hayi khona bengabe bekhuluma okokuthi umuntu ophula umthetho siyakubona bengabe bekhuluma iqiniso ukuthi abantu baphula umthetho kodwa i-crime ayikhethi ukuthi ngubani oyenza icrime, ayisikho ukuthi bayabenza bebodwa labo bantu, both ama-South African nama-Zimbabweans bayenza icrime. So endaweni ye-crime leyo singayibeka ekupeleni, ngoba lapho nje yizika lokuthi khona bona bebe ne-way yokuthi benze lento abafuna ukuyenza. Ngezinye indlela bona bengabe bengasafuna abantu bangaphandle, either kunabantu ababasebenzisayo ukuthi hayi kwenziwe into ethile. Mina ngendlela engibona ngakhona, ngibona ukuthi labo bantu bavota either sometimes ezesicawa ngokuthi mhlawumbe kunama-politician phakathi angabe ephezu kwesimo leso, ngoba kube kuthiwa abantu labo abantu nje ithimba labantu angeke besebenzise leyo nto for ukuthi bane-freedom yokwenza lokho. But umthetho kuyamele ukuthi umthetho udlale indima yawo, ngoba njengamanje so abantu bangakhandi lakula muntu obamelayo noma kwenzakalani, akula muntu obamelayo noma kungathiwa kunama-case akuqondane nabareporta something, kuzima ukuthi ama-case akwe ephongo athendwa nje into yonke nje uyabona nje ukuthi abanakekela nje abantu baseZimbabwe. Hhayi most yes baningi, but indlela vele abathithwa ngakhona asiyo ndlela e-right. I-South Africa into eyenzakala lapha iyayenza ukuthi next time kudala lesinezayo kube nempilo ngaso zibe right phakathi kwabantwana abazokhula, ngoba kuzobe sokukhangela le ndlela bona abakhuliswa ngakhona, bese siyathola ukuthi akufuze ukusahlalisana kahle phambili.
Ncube umongameli Cyril Ramaphosa usanda ukuphuma egcekeni esithi akasekeli abe Operation Dudula, uphinde njalo wabakhuthaza ukuthi bathiyane ngomkhuba wokuhlukumeza abadabuka kwamanye amazwe. Njengosakhulayo odabuka kwele Zimbabwe osehlala kwele South Africa, ukubona njani lokho okusanda ukushiwo ngumongameli?
Ukuthi ekhulume kanjalo asikwazi. Ukhuluma ukukhulumile ukuthi khona yena akalusekeli, and uhlala ekukhuluma kudala lento yasuka. So ukukhuluma ekhuluma ngomlomo akukuthi ukuthi khona into leyana uyizimbile, which means njengamanje namhlanje bahambile base Durban sibabona bese Durban njengamanje. So ukuthi uyakhuluma kodwa into le abayistop, which means ukukhuluma kwakhe yikumbambatha kuphela, siko ukuthi umuntu oyabe ekhuluma uyambambatha nje kuphela ukuthi khona abantu bengacabangi ukuthi yena eyisekela. Ile siqiniseko esingakanani kube kuthathwe kukhitshwe i-operation noma sebethethe labo abantu bedudula wabotha noma kube kuthiwa kwayenziwa ama-meeting kukhulunywe nabo kubonakale ukuthi kuba nesisombululo esiphuma sisiyaphi, kunokuthi khona abantu labo bebeqhubeke besenza into le kodwa yena la eqhubeke sithi hayi mina ngiyisekeli kodwa kungena action ayithathayo. Ngoba njengamanje soyinto ebuhlungu ukuthi kuyalahleka imiphefumulo yabantu, labo bantu labo ayisongxenye ingxenye lowo muntu asosigebengayo, either isigebenga noma sosigebenga sikwazi kuthina.
Lo ngumongameli Ncube osakhulayo oyisizwalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa. Limuzwe xoxa lapho lo Mike Obe weStudio 7 eseSouth Africa. Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela kwenzakala kwele South Africa lapho kuhlaselwa abokuza okugqela abeZimbabwe kanye nokwenzakala empini yokuhlaselwa kwele Ukraine kwele Russia. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa asedolobheni eleNew York abika ukubana asethole umuntu oyedwa ongaba lolwazi lwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu esitimeleni emzini weBrooklyn lapho kulimele khona abantu abedlula amashumi amabili, kodwa akula othe wabotshelwa leli cala. Amapolisa la athi uFrank R. James oleminyaka engamashumi ayisithupha lambili 62 ulolwazi ngokwenzakeleyo. Umongameli Joe Biden wele Melika lokhu eqinisa udaba lakhe lokuchothoza ele Russia esithi ukuhlasela kukamongameli Vladimir Putin kwele Ukraine akuchiyananga ngitsho nakancane lokudala umbhuqazwe kulelo lizwe ebantwini abangahlomanga. Ele Melika likhangelele ukwengeza uncedo lwezigidi ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye zamadola $750 million yokuncedisa kwele Ukraine. Usibalukhulu wesabelo seOklahoma uGovernor Kevin Stitt onapha eMelika usayine umthetho ngolesibili owenza kube yikwephula umthetho umuntu ongahlinza owesifazane ekhipha isisu ngaphandle kokuba nxa ukuzithala kwakhe owesifazane lowo kungabangela ukubana alahlekelwe yimpilo. Phansi kwalo mthetho kutsho ukubana udokotela ozakwenza lokho lowesifazane ukhitshwa isisu bazajeziswa ngokuhlawuliswa inkulungwane ezilukhulu zamadola $100,000 lokuhlala ejele kweminyaka elishumi. Lo mthetho uzaqala ukusebenza phakathi kwawo nalo umnyaka, ngaphandle kokuba nxa uthe waphikiswa emithethwandaba. Abashayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla, ama-truck drivers, bakwele Mexico bavale ibholoho elikhulu ele-Far Reynosa International Bridge kucelele emngceleni weleMelika, bekhonona ngokuthi usibalukhulu wesigaba seTexas uGovernor Greg Abbott wethule isinqumo sokuthi kusetshwe ngokuqinileyo izimota zonke ezingena kweleMelika zivela kweleMexico. U-Abbott uthi wenza lokhu ngezizathu eziphansi kwemizamo yakhe yokuvimba ukungena kwezidakamizwa ezivela kweleMexico kanye lokungeniswa kwabathunjiweyo bezothengiswa eMelika phansi komkhuba omubi owe-human trafficking. Esigabeni lapho esiphatha indaba zezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Sisa Sibanda Ncube ohlala esigabeni ese-Indiana khonapha eMelika. Unkosikazi Ncube ungomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakholwa esiKristu ecingweni lasenkundleni yebulenjini eye-Zoom. Yena-ke utshele Studio 7 ukubana baqalisa bebalutshwana bebani kuphela, kodwa kathesi sebebaningi abangena ekuseni nsuku zonke ecingweni bekhuleka beyabelana ilizwi kanye lokwenza izifundo ezeBhayibhile.
I-prayer line leyi ebizwa kuthiwa yi-Under His Wings yaqaliswa ngabomama abangu-4 e-diaspora. Siyahlangana lezinhlupho zama-immigration lama-marital problems. Omama laba bangu-4 bazimisela ukubana bahlangane ngomkhuleko bekhulekela izinhlupho ababephakathi kwazo. Saqalisa singu-4 kodwa namhlanje ngo-2022 every morning ekuseni zonke, hayi khona ngezinye ekuseni, nsuku zonke ekuseni ngo-6 AM Eastern Time kulabo mama ranging between 38 and 50 abalogayo from everywhere. Abanye ngama-Fridays siyangena ku-Zoom, so nge-Friday iyabivulekile. Abanye bangena beseZimbabwe, abanye bangena beseSouth Africa, abanye beseFilipines, abanye baseJamaica. We have opened it to anyone. But during the week, khonapha e-America, omama bonke, hhayi abeZimbabwe kuphela. Sesifisa lokuyibiza ukuthi sithi international line, because sila-ma-countries like all oKenya, oMalawi, oZambia, bonke bayangena every morning bayaparticipate khona lapha.
Injongo yokuqalisa leyi prayer line,
sifike lapha imithado yethu yaba phakathi kwezilingi ezinkulu. So injongo yali prayer line ingeyokuqhafa ukusapotana singabomama phakathi kohambo lwethu esiluhambayo, kumbe sesilahlekelwe yimizi, kumbe siphakathi kwabo-domestic violence. Yokusapotana singomama njalo futhi yokuncedisana, yokufundisana ukuthi nxa sengiphakathi kwesilingi esinje ngiyenza njani, ikakhulu ku-domestic violence and parenting skill.
Ama-single mothers bayangena na?
Unanzelela ukuthi in fact kumbe nxa engathi marital kuyabe sokungazathi kuyathiwa single mother. Izilungu single mother abanye balabantwana bafike behlulwa ngabantwana khona la, abanye balabantwana bafike bathatha ama-drugs. Bayabuya sizokhuluma ngendlela indlela zokuthi singakhulisa njani imizi yethu. Sebebuya ukubana sizokhuluma ukuthi ungazidobha njani ungumfazi. Infekthi ngiyabafazi yokuthi sathane singabafazi. Ngasokwehlule, I can still pick my broken pieces in the Lord. I can continue walking my dreams and my purpose with dignity.
Ngasichasisela ngamafitshane ukuthi kati vele ama-programs enu wona lawa awe-prayer line ahamba njani.
Useni siba lomkhuleko from 6 ekuseni kusiyathela 7:15 siyahlabela, siyaba lomuntu osheya ilizwi, kube sokusiba lama-intercessory prayer lapho abantu abakhuluma khona izicelo zabo sikhuleke. Then from 7:15 siyenza i-Bible study, one chapter a day. siya ivala sindawonye bese si discuss ukuthi kuyini sithatha ama lessons imthandazo once a quarter siyenza I prayer night nga ufuna ukwazi ukuthi kwenzakala ku prayer night kuyona le isabatha ntambama siyabe sile prayer night vuya uzojoyina ngena uzozwa every quarter siyahlangana senze I whole night prayer kunengi okwenziwayo siyabe sikhuleka senza ku Zoom nga ukwanisa ukuya ku Zoom you can join so kuyona le sabatha siyabe silayo I prayer night mbengi kasithumayeli siyakhuleka kakhulu injongo ye prayer night
u all night prayer lapha liyabe liqalisa sikhathi bani liqeda sikhathi bani
siqalisa ngo 10 siqede ngama 4 am isikhathi esiningi siplana sithi siyaqeda ngama 4 ngiza kutshela ukuthi siyasiqede ngo 6 and khonapho yathi siqeda ngo 6 ukuba ngikuthi hayi njengoba namhlabe sine prayer night engcenye abantu abasoze bangene kweka 6 uzabona abantu sebengenile ku prayer futhi ka 6 sisiwami abantu badinga just indawo lapho abazahlanganela la bantu abalokukholwa abakhala kumlimi uthi indawoni sesibona amatestimoni ayesabekayo imizi yakhiwe bhedi yapiyela yamiswa abantu akade bengakhulumisani uyazi kunomama okwabo uyakhona lapha ekhala ngabantu abakhe ubuye wakhulekela ibona imthandazo emangalisayo abantu abagulayo basuku bayahamba abanye bayakhulekela kwenza amapeya like like almost a month now khulekela kuphela abagulayo every night omama abakulindawo imthandazo yabo mina iyangimangalisa ama-testimony esiwezwa ngabantu abanye abantu bayafika bathule zi engani kula muntu kuphela layini uze umuntu kuphela esephuma sesithi hayi mina bakithi ngiyavunga elikwenza kulindawo mina kulindawo ngibiza ngithi yindawo lapho engithole khona ukukhululeka kujehova uchaswa ngomama abathi nabe sithi ngiyakukhulekela baqinisile ukuthi bayakukhulekela kungaba lesilingo siyenza okuthiwa ngama-pass a button 12 hours pass a button umuntu mama kumbaba ngu-2-3 bayaclaima i-hour bakhuleke ngayo leyo hour bengaqeda baqhubele omunye umuntu sikhulekela into nye kumbe sikhulekela abantu bani siyabagrupa kungathiwa sikhulekela abagulayo senze i-pass a button 12 hour prayer omama bayangena basayine ukuthi mina zakhuleka ngo-7 mina zakhuleka ngo-8 nga uthatha u-7 ungaqeda u-7 zofika ku-8 suqhubela lwana ongena ngo-8 umbize umfonele ngikhulele ngiphase I have seen miracles and miracles of what prayer can do and I have also seen miracles of what we can do singabomama nathi bambisana ngokwakomlimu i-prayer line leyi ilama isigqoqela ama-denomination amaningi kodwa iyakhelwe ekukholweni kwamasabatha ngoba abaqalisayo thina abaqalisi bakhona singamasabatha but kasi savula wonke sinama-roman catholic sinama-methodist asikudingi ukuthi ukhonza uphi sikhuleka kumlimo yedwa
unkosikazi sisancube isizalwane sezimbabwe esesihlala i-indiana khonapha emelika sixoxelaye ecingweni ese-indiana singeke ehlukani izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abenhlanganiso esisebenzisana lozulu ezikumanyano owe crisis in Zimbabwe coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyati isizalwane seZimbabwe ebesihlala kwele South Africa inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi abokuza elokishini le-Diepsloot ikakhulu abeZimbabwe bathi kungcono bathuthe besesabela ukubana okwenzeke kumnumzana Elvis Nyati kungenzeka la kubo esigabeni lapho isiphatha indaba zezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxelo nkosikazi Sisibanda Ncube ongomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabo mama abangamakhola esiKristu ecingweni. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo uMpraxitus Jeremiah ngisithi nasidibaneni njalo ngo-afuka 6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.